Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulu kandaba olamukela ku studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuZibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe kungaba liqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana lomnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi bavumelane ukudlulisela phambili ukhetho okweminyaka emithathu?
Lokho khona lokho ngisho ukuthi phambili laphana ukhanya ngathi into azingeke zibe kade ngobana amazwi lawa akhombisa njalo akhombela khona laphana ukuthi khona ngemuva kwakhe yena uTsvangirai ukuhlangana laye lo mngameli uMnangagwa wavuka laye evela izizuzo lalezo sengumuntu oduduzayo kakhulu othe nokholo ukuthi uMnangagwa kunje ngaye.
UZulu wesigaba seMandebeleni wetheswa umlando wokungamanyani.
Njalo mina ekunye ngicelayo ukuthi abantu besiNdebeleni asibambaneni ukuze sizame ukuthola impendulo ngokubulawela kwethu abazali iZANU-PF.
Ukungakhethi uNkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla le-MDCT kucatshangelwa ngabanye ukuthi yikubandlulula ngokuthi uvela ngaphi njalo ngowesifazane.
Abanye bathi lo umakhuphi umi kanje utshamisa umi kanje umjeli umi kanje. Asihlanganiseni amakhanda, hathi thina njengebandla sodwa lani Zulu kandaba, asihlanganiseni amakhanda sendisibonile ukuthi sisebenza okunjani. Kukini ukuthi likhethe ukuthi lo singamfaka ukhuthele endaweni nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana lomnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi bavumelane ukudlulisela ukhetho okweminyaka emithathu? Lokhu kukhulunywe ngwaye ngumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo izolo emsakazweni we-BBC kuhlelo Hard Talk. Ibandla le-MDCT liyayilandula limbiko. Kodwa umoyo yena uveze ukuba waphunyuka njani mhla amasotsha ezomgudula emzini wakhe eHarare. UTsvangirai wahlangana lomongameli Mnangagwa ngeviki edluleyo kodwa akukacaci ukuthi bakhulumani. Umoyo uthi yena wacetshiswa ngabanye abakubutho bamtshela ukuthi angalali emzini wakhe waya kumngane wakhe umnumzana Sevia Kasukuwere lapho abahlaselwa khona ngamasotsha ayehlomile isikhathi sikubo 2:30 emadabu kakusa. Amasotsha la athiwa ahaza inhlamvu indawana yonke okwemizuzo elithumi lanhlanu. Zithe sezithule ingwagwa yikho lapho ababaleka khona bencediswa ngabanye njalo ababekuhulumende umoyo angafunanga ukubabetha amagama. Umoyo walile ukuveza ukuthi ungaphi kodwa bekuzwakala ukukhala amaqhude lenja zikhonkotha ngemva kwakhe okungakhomba ukuba lapho akhona kusemakhaya. Ilizwe leMalawi lilandule ukuthi umoyo ukhonale njengalokho kade kukhulunywe liphephandaba eleNyasa Times. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazo yomnumzana Max Mgandla ukuze sizwe ukuthi yena amazwi kamoyo wezwe njani.
Imbiko yakhe uJonathan Moyo le iyabika ikhuluma okunenge kakhulu okwenzakalayo nokungayenzakala. Indlela abika ngayo ikhombela inhlelo ezinye ukubana zingaba lokutshintsha phambili laphana. Akuqedisiseki ukuthi khona exactly yena umi ngaphi ufuna ukwenzani, kodwa yokukhona yokuthi khona into ezinye azikhulumayo izinto ngumqobo ezenzakalayo.
Yesizwe ethinta udaba lokubana uhambo lukamongameli Mnangagwa ukuyabona umnumzana Tsvangirai wayefuna ukuthi amcele bavumelane ukuthi ukhetho lungenziwa. Uwazwe njani wena la mazwi?
Lokho khona lokho ngisho ukuthi phambili laphana ukhanya ngathi into azingeke zibe kade ngobana amazwi lawa akhombisa njalo akhombela khona laphana ukuthi khona ngemuva kwakhe enutsangirayo uhlangana laye lo mngameli mnankagwa wavuka laye evela izizuzo lalezo sengumuntu oduduzayo kakhulu othe kulokholo ukuthi hayi mnankagwa kunje ngaye njalo abantu besebenze bendawonye this and that. In the end of the day waba ngumuntu esechiye ipolitics ifamily yakhe sithi hayi seseyakwelatsha esibhedlela seyakuyakwenza ngale langale njalo le ndluliyane sewayiphiwa konke khona kana kuyasitshengisa ukuthi sekuledile selindlaliwe. In the end of the day sesifika kanye kuwo ama-election kathesi babezikhulele kodwa sesifika kanye kuwo ama-election wona la bonke omjulu lawo labothwangirayo laba kutsho ukuthi kwesinye isikhathi iparty yona leyani yabe sivele sebezikhulumela nje ukuthi bebe le-government of national unity bengayanga ekhethweni.
Uzwe njani imbiko yakhe lapho kade ekhuluma ngokubana uZulu ule mibuzo eminingi ngokwenzakalayo njalo uZulu kathakazelele ukwenzakalayo ngoba kwephula isisekelo sombuso esithi yena uZulu uzavukela uhulumende. Ubona kusenzakala yini lokhu?
Amazwi lawa vele ngokwakhe yena angathi ukuthi uZulu vele besithi umgabe masigo lanxa kungenzakalanga ngendlela yakhe afuna ngayo yena. Umbono wakhe uyacaca nxa umbuso wona lowo khona ungasoze ube ngumbuso olezifiso zikaZulu. UZulu la uzathatha i-advantage yokuthi khona benze njengalokhu abakwenzileyo kusetshenziswa umbutho. Lokhuyana yikukhuluma komuntu ohlakaniphileyo ukuthi khona ukhulume politically intelligence eyokuthi khona kulomizamo vele esisenzakale ukuthi khona kube lomuvukela ukukhona asozihlale nje kuphela yena nguye ozabe seyimkhokheli wakhona lokhu. Hayi uZulu asozisukume nje kuphela maqayana kungela bukhokheli obuyabe bukhona khona la.
Alo ke ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma estudios ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukuqhamuka ukuxokozela embuthanweni wobuqoqwe ukuxoxa ngodaba lwegugu rawundi ngemva kokuba abanye abavela entshonalanga bebesithi akuzange kube lo mbhuqazwe wegugu rawundi. Umbuthano lo wobuqoqwe inhlanganiso yeSAPES emzameni yokudinga isisombululo ngodaba lwegugu rawundi. Ake sizwe ukuxokozela ukwenzakale emhlanganweni lo. Lokho ke bekuyikuxokozela kwenzakala embuthanweni wobuqoqwe ukuhlaziya udaba lwegugu rawundi yinhlanganiso yeSAPES eHarare izolo. Kukhangelelwe ukwenziwa omunye njalo umhlangano ofanayo lamuhla kobulawayo yinhlanganiso inye yona le eSAPES. Lokhu sikudaba olufanayo ingcwethi ecubungula izombusazwe womnumzana Khumbulani Ncube uthi uZulu wesigaba semaNdebeleni kabambananga ukwenza kube nzima ukuthi afeze izifiso zakhe. Kesizwe exoxa loGainer Gumede oStudio 7.
Umkhosi uyanda kakhulu ngokubana umnankagwa ngomunye uyingxenye yabanye abantu ababe qeda abantu ngegugu rawundi ngoba sasifancane but nxa sisizwa sikhule vele sisazi ukuthi umnankagwa ngomunye wabantu ololwazi ngokuqedwa kwabantu emathebheleleni igugu rawundi. Inhliziyo zabantu zibuhlungu zibomvu okokuthi ngoba akulanto eyayenzakalayo angayaziyo konke uyakwazi lanxa esengurhulumente nje ingxenye yamaNdebele ukuthi bamvotele kumbe bamenze upresident wabo ngoba umbuso kaMgabe ubonile abantu besiNdebeleni bevele belobuhlungu ngombuso kaMgabe langenxa yegugu rawundi but ngendlela yokuthi bebesehluleka ukuthi bakhalaze izikhalazo zabo kube kukubi. Wonke umuntu bengani uvusa ikhanda ingani usola ngento encane nje obenyamalala kumbe bulawa.
Manje likhangelela ukuthi kwenziweni uhulumende nalo enzeni ukuthi athobe izilonda zabantu abahlukuluzwayo ngesikhathi sombhuqazo wegugrawundi labanye njalo abafayo ngalesi sikhathi.
Hey, kubuhlungu kakhulu dadewethu ngokubana mina nginje ngomunye wayekhuliswa ngukhulu, ngangikhuliswa ngukhulu logogo. Ukhulu bamtshisa ngamaplastiki bebethontisela bembophele ngaphakathi kwamaplastiki, udala kwalo maplastiki lana empuphu lawana. So bamtshisa ngawo wafa ukhulu, and then ugogo laye bamtshisa waba lamanxeba embaleni kusiza lapha emlenzeni. Lamanje ngikhuluma ngumuntu vele ophila nzima, amanxeba lana wakhula ebhanditshwa yithi simgezisa kusanda ukudlula igugrawundi, siqala ukuhlakanipha. Ngangigezi ugogo ngimbhanditsha ngenxa yegugrawundi. So sakhula kabuhlungu, sisehlule ukuya ezikolo ngendlela yokuthi abazali basebefile, sesingasela abantu abasigcinayo. Mina sesikhuliswa ngugogo egula enjalo, esezamela impilo enjalo kungenxa yegugrawundi. So amanxeba ukuthi umnankakho awathobe kubuhlungu kakhulu emaNdebeleni, njalo kunzima okungangokuthi yena ngabe uba umuntu olesisa kumbe olobuntu, okungangokuthi nxa abantu besiNdebeleni befaka izikhalazo zabo abadonsele eduzana kwanise ukukhuluma labo, and then ekukhulumeni kwabo labo abalalele ukuthi bathini. Ngoba abantu nxa ubawonile kodwa bekucela ukuthi sicela ukukhuluma la, ubalalele ubaphendule imibuzo yabo, kuba lula. Amanxeba lana ngani loba umuntu ukhuluma la ekuwonile kodwa nxa engani uyakuzwisisa kumbe ekhuluma lawo ngosizi, ekhuluma lawo ngokuzwanana lawe, lawe amanxeba ngani ayehla phansi. Manje yena lamanje uyabona ukuthi lokho esiphethwe njani thina maNdebele eZimbabwe. So ukuthi ngendlela esiphethwe ngakhona ukuthi ngathi amanxeba ayaphola, amboni.
Manje lenzani ngakho khona ukuthi amazwi enu afike kubona abo abantu elibaqambayo ukuthi yibo kumele baxolise, babuye ebantwini bazolixolisa, bathobe lezi zilonda?
Esikuzamayo ikho khona lokhu owakubonayo last time umnankabo nxa wayesethwethi February, kwaba lokutshengisela okukhulu kukamthwakazi. Khona ukuyana yikho ukufaka kwethu amazwi ukuthi angene khona ngale, kubonakala ukuthi sihlobuhlungu ezinhliziyweni zethu.
Abanye njalo bathi alibambananga linabantu bakomthwakazi elahlukuluzwayo ngesikhathi sombhuqazo wegugrawundi, bathi omunye ukhuluma emile, omunye emile. Lenzani ukuthi libambane ukuthi ilizwi lenu libe lamandla?
Okunye okudala ukuthi abantu bengabambani sisi ukuthi khangela manje eZimbabwe abantu yabona ukuthi abantu bachithekile, sigcwele umhlaba wonke. Uzathola ukuthi eZimbabwe kulabanye abantu, eGoli kulabanye abantu abakamthwazi, uTswana lapha kulabanye abantu, abantu bachabalele. So uyathola ukuthi iqembe labalisenza lokho ngesikhathi, ngaleso sikhathi libabe bengabantu abalutshwana, kodwa ngabe sonke sisemakhaya, ngabe ukukhala kwethu kuyazwakala, ngabe lesikwenzayo siyabambana. So njalo mina ekunye ngicelayo ukuthi abantu besiNdebeleni asibambaneni ukuze sizame ukuthola impendulo ngokubulawela kwethu abazali iZANU-PF. Sibambaneni sonke, silwe sisiya khona, njalo singesaba ukufaka amazwi, singabuyela emuva. Sibambaneni singumthwakazi, sikwanise ukuthi ilizwi lethu lizwakale, bekhulume betsho ukuthi bathini yithi ngokufelwa ngabazali bethu. Sikhule kanzima kabuhlungu.
Alo ke umnumzana Khumbulani Ncube, ilunga leMthwakazi Republic Party, njalo eyingcwethi ecumula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni loGaina Gumede weStudio 7. Iningi lithi alilathemba lokuthi ikomiti ebunjwe lidalele Politburo yebandla leZANU-PF yokuxazulula udaba lokukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana elizweni izasebenza, njengoba ziziningi izizathu ezibangela lolu hlupho. Ikomiti le ikhokhelwa ngumsekeli kamongameli Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo ibandla leli lisola osomabhizimusi ngokukhweza intengo yempahla mahlayana. Kodwa unkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende avuselele umnotho welizwe ukuze kuphele indubo zonke.
Akulalithi ezalincedisa because ukukhwela kwempahla intengo yempahla ikhwela siyiproblem ekhona elizweni, and bayayazi kusukela nakudala nakudala ukuthi iproblem yenziwa kuyini. Bona kumele balungise okuyilo okuluhlupho kakhulu, kokumele bakulungise, nothi ukuthi bathi amaprayizi angakhweli. Ngoba once bengenza khona lokhu kuyabuyela futhi khona phana ukuthi emashelfini ifike kungafela lutho, ngoba one imali kayibonakali, kusebenzisa ibhondi kusebenza i plastic money engahambiyo ukuthi izinto zona lezi sonke laba abakhweza impahla yasiyo ndaba yabo futhi labo because labo balama challenges abahlangana lawo. So lokhu akukuphela ukuthi balungise okuyikho vele okuyi-problem elizweni nokuthi impilo yezinto.
Manje abantu elibakhokhelayo khona ngapho balibona besenzani abantu nxa kunje baphonga uthenga nje njengoba sizwa kuthiwa le mali kayikho abantu baphila njani?
Abantu bayaphila kunokho anjengobaseZimbabwe abantu bangikhona vele ngabantu labana abasebenzayo bayathenga ngoba uyakuvela ungalayo ngenye indlela okumele uyenze kodwa vele imumo kawumanga kahle elizweni leZimbabwe. Abantu akula mali, akulanto ekhona, akulamsebenzi, akulamali. Abantu abathengisayo amatamatisi nami ngathengisa wami egedini eliye la ethengisa wakhe othengele omunye ngubani ezendi sibhedlele kakulanto enjani ekhona vele abantu bayadubeka kuda akulanto abangayenzi yikuthi kuphela abantu beZimbabwe labana abantu vele abazimisele ngokusebenza babamba lapha nala ukuthi impilo yabo iqhubekele phambili kodwa kakulanto elihle.
Lokhu kulomahluko kumbe ingxaki ekuthengeni i-cash kumbe ngama US dollar kumbe ngama bond notes.
Kuhle njani? Ngoba umhluko akunamehluko lokho kuthengwa ngazela lezi zinto zonke kodwa kuyahluka.
Abanye bakhala ngokuthi nxa uthwele omnye umhlobo wemali ubhadala okuningi kulomunye.
Yebo ngoba yanto ukuthiwa i-bond le US dollar kuyafana nezinto lawuthenga ile kuyafana. Kodwa nxa ule rand kumbule pula ukufana nokuthi i-rate yangkhona eyokujinta yona le vele ikhule kumali market e-South Africa le US dollar ngoba ngapha thina sina rate. So nxa ule rand vele kufana nokuthi awulalutho ngoti 20 rand eliyeshile vele belitshintsha ngama-$5 ile-100 rand beneyi-$5.
Alo ke ngonkosazana Rita Ndlovu isiphathamandla sobandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Silokhu sikudaba olufanayo, abazali abalabantwana abaya esikolo bathi intengo yempahla yezigqoko zesikolo i-uniform iqhubeka ilokhu iqonga. Sixoxe lomzali njalo engumphathi wesikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okuningi okwenzakala eGwanda.
Hayi isimbo ziningi kakhulu ayibona kancinyani njengoba izikolo zivuliwe ngibeqinisa abantwana abathi izathu ezibenelise uya esikolo ngezizathu ezijeneyo. Yebo-ke esokuqala vele abantu abanamali izikolo lazo zinemali ukuthi zenzele imisebenzi yayo kodwa abazali abanamali imisebenzi ayikho nalaba abasebenzayo abalayo imali emabhenki imali yakona kayitholakali izinto zikhwelile abantu abalamali ama-uniform amabhuku indleko zonke nje zokuhambisa umntwana esikolweni zikhwele kakhulu.
Sizwa kuthiwa intengo yama-uniform impahla zokugqoka esikolo layo iqongile, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi wena oyizwileyo ibhulugwa nje lehembe sokuyimalini?
Ngezwa omunye ethi iuniform yomntanakhe ekhanisa konke ukhona yayiyi-$39 kodwa uthe ezama njengoba izikolo zivuliwe kwathiwa khonoku ayikuthenga nge-$39 sekuyi-$139 kuze uboneke ukuthi kukhwela okungakanani isibonelo nje se-uniform yomntwana oyedwa oya esikolo kulowo besiya esekendari.
Manje abantwana bezikolo ezemaphandleni bona-ke kuhamba njani kakhulu sikhangele le ndlala le ekhanya ikhona?
Olukhona njengoba ngithilo ngoba nakho ukudla emakhaya kawutholakali, izulu kalikho, udamakomane lamadanga komile, imangumide ukudla kakukho, into zokuhambisa kazikho, kuba ludubo olumangalisayosimi ngoba udubo lwakhona alukho emakhaya kuphela njengoba ngithilo, lukhona nje ilizwe lonke ngoba akulanto abazali abangayibhase ukuthi bazimali nalaba abalezifuyo zabo bayafisa ukuthengisa bayathengisela bani abakungela mali yiko udubo olukhona lona lolu.
Manje bayabhalisa yini ukuvota abantu njengoba sisizwe uhlelo solungezelelo?
Hayi okubhalisa kuvota abaningi sibile eqinisweni ngibona bayabhalisa. into the makhaya lithi la endima khona hayi abaningi sibili babhalisa laba baseleyo ngakona yinto bazabhazela bekodwa iningi bayazama ukubhalisa ngitho mina indawo enizaziyo yebo kambe bakubona abanye vele abantu emaoteli hayi navele baningi uyabhalisa ukuthi ngigode ngobana kawusizi nto kobakubona ukubhalisela ukuthi bayegode.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika umangalise umhlangano owenzelwe esigodlweni sakhe seWhite House ngokuthuka abantu abavela eHaiti lakuzwekwazi le-Afrika ngamagama angalobekiyo ngoba eyinhlamba. Kulabantwana abangabafana abaleminyaka isukela kwemine kusiya kwelithumi lambili abangamakhulu ambalwa abahlengwe kubahlamuki be-Islamic State abathunjwa ngomnyaka ka-2014. Ukwesatshelwa ukuthi kuza kuba le ndlala embi kakhulu lomnyaka esigabeni sebhinga kulandela ukungani kwezulu wonalo umnyaka. Lesi sigaba sihlala singelazulu eleneleyo ngeminyaka yonke kodwa wonalo umnyaka kukhanya kungamanga kahle. Okunenga sikuzweni kundaba kungxoxo esiyenze lo mnumzana Prince Dube Kosimanda omela lesi sigaba idalela eParliamente.
Ebhinga izulu like lana amalanga amabili amathathu abantu bangene emasimini bafika bahlanyela izimo zamika but amalanga amathathu amane adlulile lawa bekungelazulu kade sekusenza ukuthi abalimi bakangani bakakhathazeka ukuthipho umnyaka lo kusiphathelele.
Izifuyo-ke zinjani zona, ziyachuba yini ngokuswela amadlelo?
Hayi, izifuyo okwakhathesi osokungani kuba kuhle ukuthi amanzi okuthi izifuyo zinathe akhona. Utshani lawo sokuqalisile ukuthengisa ukuthi hayi bukhona. Izifuyo kwakhathesi hayi ukhanya ngathi bezisaseright njengoba ngabe ne-problem kwandawo.
Bona abaswelayo kakhulu bayaphathiswa yini yinhlanganiso lezi eziyandise ukuphathisa? Sasizwe kuthiwa kule nhlelo eziphathisa ikakhulu asebekhulile.
Ye, lokho kulokhu kukhona kulokhu kusenzakala emawadini amaningi abakhulileyo nalaba abangakwanisa ukuziweda bodwa ama-child headed families belokhu bethola uncedo oluvela kuhulumende ngohlangothi lwe-Department ye-Social Welfare njalo bathola ukudla okuvela kunhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs lezo nhlelo hhayi lokhu ziqhubekela phambili asikaboni lutho olubi ikakhulu kulezi nsuku lokuyanisa sikujwayele amalanga adlulayo lawanokuthi kwakusiba la macila esithi nxa kusiyanikwa lokho kudla atholakale wona ebe yiwaabaphambili ngoba esithi bona ngabebandla elithize kulezi nsuku hhayi asisababoni sesibona kusiba la mapholisa nezisebenzi zikahulumende kanye namabutho yowaphelekezela lokho kudla okwenza ukuthi labana-ke ababejwayele ukuthi bebentshontsha abane sebedlalela khatshana. So-ke hhayi okwakhathesi sibelimbona ngani konke uhamba kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosimanda umela isigaba sebhinga edalela ePhalamende bekhuluma le Studio 7 eseHarare. Umnumzana Morgan Tswangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Ukugula kwakhe sekubangele ukuxokozela ebandleni ngoba uTswangirai ulamasekeli amathathu okwenza kube nzima ukuthi kutholakale ozamelama. UNkosazana Thokozani Khuphe nguye umsekeli kaTswangirai wakhethwa emhlanganweni weCongress kodwa ukhanya engekho kuluhlu lwalabo abathiwa abalakho ukwelama uTswangirai. Kanti kungani ebandlululwa uMakhuphe? UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabiso Khumalo onguye osungula lingxoxo.
abanye bathi hayi u vice president u VP lobo elekthwa akaso umuntu oqine kangako njalo alabantu abaningi abamthandayo. Abanye bathi hayi uzondelwa nje ukuthi lo muntu ngowemathebeland. Abanye bathi hayi uzondelwa ukuthi umuntu wesifazana kwezepolitiki. Abantu besifazana kabathanda kanjalo njengendlela ephathwe ngayo umkakhe ka former president u Grace Mugabe. Zenezo ingxoxo okufanele zikhuthazwe kakhulu kulesi sikhathi ukwenzela ukuthi iAfrika ingalilokhu ibhoda ngale kwendawo eziqakathekileyo izishiye eceleni zenza ukuthi ukungazwisisani lokungethembani lokungabambani kuhlale kuyinhlala yenza.
Khonapho-ke Makhumalo, ukuthi kulabanye abathi hayi phela uMakhube uvela eMathebeleland.
Umbuzo lo esizivuze ukuthi uDubo nabantwana baseZimbabwe ngolo bandlululo ukuthi ngihambele eMathebeleland kumendele eMashonaland. Yinto yokuqala ngoba uDubo esikale ukuthi sikhangela abantu singakhangeli okufunwa yizulu. Kambe kuthiwa sigcinisile ukuthi nxa sikhangela ukuthi lo uvela eMathebeleland umndlela eMashonaland singahamba kuZulu olele engadlanga ufike umtshela khonoko impendulo yakhe ingacaca khonapho. Esokumele sikwenze kathesi ukuthi abantwana baseZimbabwe bakhona abakumbangazo kuyekhangele kuyami kwelami ibandla. So kuphumile la amabizo amathathu ngithe mina sesifikile isikhathi ukuthi uZulu kaNdaba akhethe ambona ukuthi uzasechisa lolu Dubo siyeke siyephumula. So kusemandleni kazikangena imbono kababa uSibanda ukuthi abanye bathi lo uMagubhe umiki kanje utshamisa umi kanje umjulumi kanje. Asihlanganiseni amakhanda hathi thina njengebandla sodwa lani Zulu kaNdaba asihlanganiseni amakhanda sentisibonile ukuthi sisebenza okunjani. Kukini ukuthi likhethe ukuthi lo singamfaka ukhuthele endaweni nje lo uyaxeja endaweni nje ukwenzela ukuthi uma sesiphambili laphana singazisaba lomkhosi wonalo ukuthi anti yabona sikhiphe yonke apha kumna kwakha akula nto esiyenzileyo kufana nokuthi sithengise i-deep freezer sithenge ikulaphi.
Baba Sibanda, anti uyamuzwa uyakhuluma lapha uMakhumalo uthi hayi phela nxa abantu bekhethwa kumele ukukhangelwa kungakhangelwe lokhu okuthi umuntu uvela ngaphi.
Yiyo le into ebenzayo itho umbuzo wakho umqoko ukuthi lanxa thina sikhuluma ngobuhle esingaba yibo bona kufanele siqale sikhangele ukuthi vele sisukela ngaphi. Phela nxa ufuna ukuthenga isudu enhle qala ukhangela ukuthi ule mali engakanani. Angithi awusoze ukuthi hayi mina phela ngingathenga isudu enje ngizamhle kakhulu lo msebenzi ngawuthola. Qala ukhangela ukuthi esikhwameni sakho kule mali enengakanani. Ezombusazeko leZimbabwe kazivumeli ukuthi kwenziwe into eqondileyo njengoba kuthiwa ngu-MP. Ukhuluma kahle kakhulu kodwa kufanele aqala akhangelise phela ukuthi ukuya emphakathini khonokho awusoze kubuye kubuyisele impumela efana naleyo. Ngaxwayisa nje ngithi mina ngabe kuyikuthi i-MDC lamanye amabandla abethanda ukuthi kube le mpumela kwezombusazwe. Into eyodwa kade bengayenza ukuthi la khonokho ukuthi amabandla wonke nsuku zonke azakhokhelwa kuphela ngumuntu okade efakiwe elayinini kumbe olobudlelwano lomuntu ekade khona esikhundleni kufanele kuphele. Kube bona abamathathu ukuthiwa yibo abafanele ukuthi bathathe ngoba bengu-vice president bengu-vice president. Ngabe bekungaba yinto enhle kakhulu ngabe ibandla liyakhuthaza amalunga lonke ukuthi hayi isikhundla lesi asimelanga sithathwe ngabantu abathathu kuphela babe yiwalisanayo. Abadingele abanye abantu abangekho esikhundleni sineso bancintise baphiwe ithuba elihle kakhulu ukuthi bathole bavotelwe ngabantu.
Nanku umbuzo omkhulu Makhumalo, umphakathi ungaphi khonapho-ke?
Hayi 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 Vodosi, ungazi wathatha amabandla uyenza ngazani yindawo nje esiphongungena umuntu angaqala ngapha ngututhi. Kufana le msebenzini wakho kathesi akula sisebenzi sinexpo esizabuya emsebenzini wakho sifike sithithi ngizwe kuthiwa wena lapha kule secular internal secular ethi khona kulo msebenzi onje lami njengoba ngisebenza nexdo ngifuna ukuzangena. Hayi akula burial society engingaba umuntu ongasomemba.
Ye khonapho-ke vala ngamafitshane Baba Sibanda.
ngiyethukile kakhulu umhlonishwa lapha indaba ayikhuphayo enzima kakhulu ukuthi kuthiwa kupolitiki kulama brand ngiyakhumbula mina ngiseselilunga le MDC yena leyi siqalisa ukuhamba emaphandleni sikhuluma ngobaba uThwangirai lo Gibson Sibanda abantu babe siphendula bathi hayibo siyaliza ukuthi lithini ngodaba lenilolu udubo ngolokuthi ngubani ongamisana lo president Mugabe sazi brand day 1 kulelele Zimbabwe engupresident Mugabe yiyo ayichiwo ngabantu leyo kodwa ngendaba yokuthi inguquko ebifunakala abantu bama bathi hayibo le brand eliyaziyo kungendaba yokuthi enye ibingakhiwa kufanele sikhuthaze kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi ukukhokheli buphume ebantwini abaningi cabanga njalo ukuthi umhlonishwakazi kangizwisisanga nxa ngithi umphakathi lawo fanele ungene umphakathi lo ngikhuluma ngamalunga ebandla le MDC angekho kuzikhundla zobu vice president kumbe sithi
siyabonga isikhathi sesingasavumi uGibbs Dube lapho ubexoxa lengcwethi umnumzana Nkululeko Sibanda elo Nkosazana Thabita Khumalo igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngo 7:30.